esingaqala ke lapha ngalo lolu leli bandle libusayo eliyilo elikhokhele iZimbabwe kusiye ekhethweni njalo eliyilo elithi lona linqobile okhethweni. Lona leli bandla ke lo mkhokheli walo u-Emmerson Mnangagwa alisoze ngabona liphinde likuthole ukuthembakala emhlabeni, lokho esingathi i-credibility le-legitimacy. Ngoba ngokokuqala ukuthi osubject labo-AU ikakhulu bathi ukhetho walihambanga kuhle, ukhetho belulobumenemene lobungudengude, ngakho balashe ithuba eliningi kakhulu ukuthi balungise indaba yabo lomhlaba, indaba yabo le-Afrika. Lona-ke ilizwe leZimbabwe lapho selikhona seliyilizwe leliyani elingamazwe lawana ahlukumezekile emphakathini emhlabeni, okungamazwe okumele umhlaba uhlangane uwafise ukuthi aphume lapho angene khona.
Nezinye indlela sithi iZimbabwe izaqhubeka ingadlelani kuhle lamanye amazwe, azaqhubeka eyifuqela katshana nje, ikakhulu amazwe anentshona la.
Ngempela sesingabona lamanye ase-Afrika lawo ekhesizandla esinye eceleni ngenxa yokuthi abakwenzileyo kuyenyanyeka, futhi-ke kungenamuntu othemba ukuthi bangakwenza ngaleso sikhathi. Bazokuba licaca sibili emhlabeni elingavunwa ngumuntu, omunye umuntu ongafuna ukuthi abonakale lalo ngoba lilicaca.
Kodwa yiwaphi lawo mazwe ase-Afrika, Dokotela Mpofu, obona efuqela iZimbabwe katshana? Ngoba sibona amanye afana labo-South Africa, uBabu Ramaphosa usethumele amazwi senzela uMongameli Mnangagwa amhlophe, sibona eNamibia, oTanzania. Yiwaphi owabona efuqela iZimbabwe katshana amazwi ase-Afrika?
Nawona lawo asebhalincwadi emkuquzela emjabulela ubuhlobo akusoze bufane. Bengabe besenza okwabo kwediplomacy nje lobudlelwano, kodwa ubuhlobo economically and political akusoze businde bufane, ngoba alikho ilizwe lomhlaba elingasebenza lelizwe elenza njengalokho esikubone kusenzakala, ukuphilisa intando yabantu egcekeni emini ilanga libalele akuvumakalanga.
OMelika, oBhilithane labo-European Union siyabona bebezama labo ngazo zonke indlela ukuthi bavuselele ubudlelwano leZimbabwe, bese belethe lezinye inhlelo obesokukudala bazicina. Kodwa njengoba sokunje, singabona bezichitha lezo nhlelo yini, kumbe sizabona beqhubeka ngazo kodwa bengadlelani ngokugcweleyo leZimbabwe?
Eziningi zakhona zingachitheka, lezi ezingachithekanga azisoze zihambe ngendlela kade zizahamba ngayo, ngoba wonke umuntu sesebenza laleli lizwe lalo hulumende ngokuthikaza langamahloni, asoze kufane kabo.